So we see card is in Dabago VOA in the Bele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 ngoBagazi 2023 ngokipstrumi. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikolishi nofanele yenza lokubana iZimbabwe iye qalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kwenzube yenu leadership evela ebantwini iprocess iyakufanela yenza iZimbabwe lethiwa commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo sekufanele ukuthi isati le-African Union besincedisa ukubana sibe nenhlelo egcina ikolishini yeZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, i-African Union lezinye.
Ukubuya kwe-SADC lapha izozama ukulungisa lokho kukhona lapha elizweni lethu mbona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane nabo ingasile problem lapha eZimbabwe layo iyaba-affecta directly. So it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuba izathumela kweZimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokuqhutshwa kokhetho olukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye ukuze kuqedwe ukufuthelana okuselizweni ngenxa yempumela yokhetho. Kodwa abeZANU PF Party abebandla eliphikisayo babanga amsindo nje. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election eyayenzwa mhlaka-23 yaliyenziwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenza lokubana iZimbabwe iye qalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kwenzube le leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela process evunyelwane ngabantu bonke. I-process iyakufanele yenza iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo sekufanele ukuthi i-SADC le-African Union besincedisa ukubana sibe nenhlelo egcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe ele-Zimbabwe Electoral.
Kodwa abezanu PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very, very unfortunate and very, very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Kuyishwa elikhulu kakhulu lokho. Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele zifunde ukukhuluma labantu bazo baziphendulele bona.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi kudliwe akakho umuntu wesileyo lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile abantu bona bamvotheleyo batshengisa ukuthi hhayi bakithi elizweni kunedemokrasi masingabi ikakhulu imidiya kazihambeni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angleston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hathi kube lokhe kudonselanwa.
Inqalathelweyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitheli ukuthi yena unqobile somele agijile abalinge le bhodo nyangasebenzi alegeale gori yebhodo kutsho kule bhodo elilenyama lo nqobile osebaleka le bhodo xa sintaba yedwa ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-TCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edale lephalamende bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka, ngakho-ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje nge-SADC, African Union, COMESA, European Union, uhulumende weMelika lezinye. Lanxa impumela yalolu khetho isolwa ngabanye, kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa, umongameli Samia Sululu Hassan weleTanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe uMnangagwa ngokunqoba kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelele ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-Panel of Elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Iqula leli lizakhokhelwa umnumzana Jakaya Kikwete, owayengumongameli wakweleTanzania. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma encwadini elotshwe yi-SADC isiya kugatsha lomphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isithi izathumela iqula leli ukuyakuzwa ngodaba lokhetho kuleli. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Levit Mugetsho uthe bayitholile le ncwadi kodwa akakwazi ukuba bazafika nini elizweni.
Lami ngizwe ukuthi kabakabuyile lakho ukuthinta iofisi yabo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe zithi inyatho leli lithethwe yi-SADC liqondile ngoba yikho sibili okumele kwenzakale ukuze impumela yokhetho yamukeleke. Umnumzana Ebert Chamuka oyingcitshi ezombusazwe uthi ukuza kwequla le-SADC Panel of Elders yiyo yodwa indlela yokuba kulungise udubo lwempumela yokhetho lweZimbabwe.
Yamkela ukubuya kwabakhokheli beSadik ama-elders, especially former president of Tanzania Jakaya Kikwete namanye ama-leaders onke. Indaba ngeyama-elections lawo ayenzwe mhlaka 23 namanye ama-political parties onke eZimbabwe include ZANU-PF. I-problem i-ZANU-PF, ZANU-PF ayifuna ukuphikiswa ngoba i-ZANU-PF yona ifuna ukukhokhela yodwa.
Lokhu kusekele ngumnumzana Beloved Siduna, enye ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubuya kwe-SADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapha elizweni lethu, mbona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingasile problem lapha eZimbabwe layo iyaba affecta directly, so it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili njalo kungela violence.
Incwadi eyalotshwa ngumanyano we-SADC iveza ukuba ukuza kwabo eZimbabwe kwavunyelwana emhlanganweni omkhulu owenhlanganiso le mhlaka 17 Ncwabakazi lonyaka. Kusenjalo, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho kweleZimbabwe. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Libert Ncube uthi kuqakathekile ukuba ile Melika lisekele amazwe aSADC kulolu daba. Inhlanganiso ezahlola ukhetho lweZimbabwe zithi zizakwenza umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabaye emthethwandaba. Ngokolunye udaba, uZulu eZimbabwe ukhonona ngokuvalwa ngci kwemigwaqo ngamapholisa eHarare. Abaningi abahlala eMfakoze Mabvuku Warren Park lakwezinye indawo bathi kulokwesaba okukhulu ngendlela amapholisa asegcwele indawo yonke ngemva kwempumela yokhetho. Kodwa isikhume samapholisa uMnumzana Phonya athi uthi amapholisa alondoloza ukuthula elizweni.
Amapholisa eZimbabwe Republic Police athanda ukwasaza lokhu akula umpholisa onikezwe i-authority lo commissioner jikelele u-commissioner general Mathanga ukuthi bahambe betshela ama-business ukuthi kumele bavale isikhathi sawo singakafiki. Njalo nxa kulo muntu othi yena utshayela amapholisa cela bahambe kumapholisa naseduzane bayofaka ama-report.
ELeZimbabwe liqhube ukhetho lokudinga amakhansila amalungu edayela ephalamende kanye nomongameli emadolobheni amaningi. Abantu bavotele ibandla le-CCC kwathi emaphandleni bavotela iZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abantu kobulawayo bathi kababoni ukuba uhulumende uzabenzelani ngoba bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change athi elibusayo. U-Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi kalilathemba lokuthi abantu bazathola intuthuko akade beyikhangelele ngaphambilini kokhetho. Unkosikazi Agnes Kayanda, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabalomqondo munye.
Thina ngapha emaNdebeleni ukubuyela kukanangakhe embusweni sizathubeka umthokotho. Yila kula kuchelesa imigwaqo lowo vele enkayi awuhambeki, le matopu awuhambeki, asithubekile laphakathi kobulawayo khona pha emalokijini la kukhona imasabhabu akula mgwaqo ngamagudigudu.
UMnumzana Benny Moyo laye uyathandabuza ngokuza kwenziwa nguhulumende edolobheni leli.
Since independence kobulawayo kulezibhedlela ezingu-2 ezatshiywa ngamakhiwa. Sizokuthiwa kulesinye sakhiwa eCoke Park, but isibhedlela kuthiwa i-35-bed hospital. Akula development abantu abazayithola. Ukubusa kwezanu since independence ayikaze isinike i-development thina. Kungathi thina lathi asibhadali i-tax njengabanye abantu abeminye emhlubulo.
Osakhulayo ohlala kobulawayo uMnumzana Mlungisi Dube uthi ubulawayo uvotele inguquko kodwa akabuzanga elangeni.
Kufana u-president wethu ngeneyo njalo siyanazelela imbiko ekhutshiwe ngama-observer team anjengabo-SADC labo-AU atshengisa ukubana ukhetho lolwaluqhutshwa ngendlela eyiyo. Sikhangelele sesithembele khonapho ukubana nxa kuzanzelelwa ama-reports anjalo kuzayenza ukubana maybe kugcine sokule maybe kulo khetho olutsha kumbe kube ne-inclusive government yiko kungabe khona le themba labantu khona.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube uthi ukuthuthuka kwezigaba sekuya kuba ngokuthi bezivele zithuthuka ngaphi.
Thuthuka kwezigaba kusho ukuthi kuzeya kuya ngokuthi bekuvele kuthuthuka kakhulu ngaphi, ngoba siyakwazi ukuthi zikhona indawo vele zingazake zibone intuthuko, zikhona njalo ezihlala zibona intuthuko lokhu kwasukela ngomnyaka 1980. Ngakho-ke ukuthuthuka njengoba sisitsho ukuthi kuya ngokuthi umuntu ngaphi. Labo vele abaseduzane lentuthuko mbe singathi abajayela ukuthi bathole intuthuko kusiya ngokuthi bananzelelwa njani kumbe banakekelwa njani nguhulumende, mhlawumbe sebezaqhubeka beyithola leyo ntuthuko. Kube sokusithi labo singathi khona bakhohlakele kumbe kudala bayigcina intuthuko, sokungenzeka kuqhubeke kunjalo bengayitholi. Kodwa-ke sikukhuthazayo ukuthi nxa kusiba le ntuthuko elizweni, intuthuko kayisabalali izigaba zonke zelizwe, wonke umuntu enelisa ukuthi akhombe atsho ukuthi nansiyale intuthuko engiyibonileyo elethwe nguhulumende esigabeni sami kulandelwa lona uhlelo lwe-devolution.
Esamukela impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokunqoba kwakhe njengokwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthe uzasebenza ngamandla akhe onke ukuze ilizwe lithuthuke. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ababuyele ekhaya ukuyavota bathi kabayijabuleli impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Batheleka ngobuningi abahlala kwamanye amazwe besiza ukuzovota, kodwa abanye badaniswe ukuthola amagama abo engekho kugwalo lwababhalisa ukuvota ole voters roll. Umnumzana Kemlilo ohlala kwele Britane womunye wabehlelwe yilolu dubo.
Ngisuke e-UK ngisiyavota zikuthiwa kula ma-ballot papers, kuyikuthi zeke iqamba mangi yathi ama-ballot papers ayinafu. Wathi kodwa sagcina sesingavota sekulethi, ene ngidisappointed ngama-results aphumileyo ngoba vela akusiwa ama-results ebesiwalindile lawa. Ikhetho lutshontshiwe egcekeni sikhangele. Sengibuyela e-UK ngeke ngiphinde futhi ngizovota ngidlalise isikhathi sami. Lokho kwase Zimbabwe ilokhu inganekwane nje lokho.
Omunye njalo osebenzela kwele Britain unkosikazi Isabel Ndlovu uthi uzonde kazazi.
Sathi sizovota sivotela utshintsho, kodwa kasilutholi utshintsho lwangkhona amavoti ayantshontshwa, amavoti ahamba ngendlela yomuntu oyedwa, but alisikho kwabantu bonke. Why? Izifiso zabantu zingalandelwa. Izifiso zethu mazihlonitshwe ezweni. Si-expect ukuthi izifiso zoluntu zihlonitshwe. Esikufisayo lutshintsho. 43 years kutsho ukuthi kuya kuba i-100 years lokho sigida ndawonye kungala tshintsho.
Unkosazana Gugu Mpofu ohlala kwele South Africa yena uthi akayijabuleli ngitsho kancane impumela yokhetho lwalo nyaka.
Mina ngisuke eSouth Africa ngibuya lapha ekhaya ngisithi ngizovota, savota sibili, kodwa hhayi impumela leyangikhona angijabulanga shemu, ngoba hhayi akusiyikho lokhu kade sikucabangela. Ngidlalise le mali yami yokubuya lapha ekhaya ngisithi zizovota.
Umnumzana Randi Patila ohlala kwele Botswana yena ke uthi uvote kuhle njalo uyamukela impumelo yokhetho.
Hayi, ukhetho luhambe kakuhle, abantu bavotile, esekusimelele impumela, kodwa impumela owinileyo uwinile. Kodwa bengivele ngubone ukuthi ukubuya ekhaya kufanele ngizokwenza amalungelo wami. Yenza amalungelo wami ukubana kuvota is my right.
Omela inhlanganiso ye-Free Zimbabwe South Africa umnumzana Adriel Sibanda uthi inhlanganiso zeZimbabwe ezikwele South Africa zizatshengisela esigodlweni someli welizwe zikhonona ngempumela yokhetho.
Ngasuka lapha ngisiyavota mina labafowethu abayindapa sasuka ngebhasi, masifika ngale abanye amagama wabo awekho, nami ngindlela amagama litholakalanga. Aphendulwa ngingavotanga. So abantu bakithi besicela ukuthi Friday sihlangane nini siyevala i-embassy i-sticket e-Johannesburg lase-Pretoria, please, nge-Friday.
Ohlaziya ezombusazwe kwele Australia umnumzana George Mhlophe wavota ebona ngani umzawa kuba nenguquko kwele Zimbabwe. Kabuzanga elangeni.
Ukhetho silibonile sibili, into edanisa even more ukuthi ngalesi sikhathi zanamhlanje silokhu sitshela ukuthi ama-V11 approve-ayo ukuthi uChamisa winile. Iyaphinda kana njalo into efanayo. So esicelayo ukuthi nje umongameli uChamisa alungise indlu yakhe, because we expect better from the opposition.
Wenze indeni labadabuka eZimbabwe lizinikele ukuba lendleko yokuba lohambo lokuyavota ekhaya, ukuthi lizwe kalivumele izizalwane zayo eziphandle kwelizwe ukuthi zivote, kube nezibuyele ekhaya uma zifuna ukuvota. Ngimele Studio 7 ikamela mngezo Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugijwa kokhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Ezinye izakhamizi zawobulawayo ziyakuthandabuza ukuthi kungaba lo mahluko kulandela ukhetho lolu, kubika uMathabile Masuku.
Ukhetho olusanda kudlula lulethe ukungahlaliseki ukuzulwa kweZimbabwe, njalo luthiye umuntu wonke ezibuza ukuthi angenzani ukuze aphile kuhle. Osomabhizimusi bona basebenza bebheke isimo sezombusazwe ngelihlo lokhozi ngoba bengathembi ukuthi uhulumende omutsha uzaletha umahluko. UZulu laye usedlela evalweni. Umnumzana Joseph Komazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bavotele inkokheli entsha belethemba lokuguqula isimo somnotho welizwe kulalokhu oyikho khona manje.
Umumo ama-elections sobonile sedlule. Kundaba ze-economy siyakwazi ukuthi sihlasele kakhulu abantu, izinto zebethwele nzima, abantu bengakwanisi ukuthi bebambe lapha lalaphana. Umnotho welizwe ungabafevi kangako, abantu bekhala, abantu becabanga ukuthi usengxenye njengoba zesiya kuma-elections okunye kungabe kuzatshintsha. Kungasayenzakalanga kungaba liphutha kakhulu.
Unkosikazi Melissa Ntuli, ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi baqhubekela phambili bephandela imuli njengenjwayelo.
Asisoze sekele ukuqhubeka sidinga imali ngenxa yokuthi bekunama-elections, ngoba asila siqiniseko sokuthi kuzatshintsha yini. Esikukhangeleleyo yikuthi i-economy yeZimbabwe isoke itshintshe ngokuthi sivotile. Kuzathatha isikhathi ukuthi kutshintshe. Thina esizisebenzayo sithi asingeke sime ukudinga imali yokugcina izimuli zethu ngoba yikho esithembele khona.
Umnumzana Mkhululi Mkandla, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi balindele ukuthi kufakwe abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende omutsha ukuze bebone umehluko.
Okwakhathesi amabhizinisi siqhubeka siyisenza lokhu ekade sikwenza, loba nje siyabe silokhu sinanzelela umumo womkhathi ukuthi kume njani phandle. Okukhulu singathi silindele ukuthi sibone ikhabhinethi entsha ukuthi ibuya imumetheni, njalo le mithetho ezafakwa nguhulumende omutsha ofakwayo ukuthi izasimisa ngaphi. Yikho lapho embona ngani kuza kuba lo mahluko omkhulu. Okwakhathesi sizabe silokhu sisebenza ngonanzelelo ukwenzela ukuthi singaze sagcina singena ebunzimeni obukhulu emabhizinisini.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kusasemasinya ukuba umnotho welizwe uguquke kulandela ukhetho olukhulu.
Isimo somnotho kasange sinyikinyeke kubangelwa yimpumela yokhetho olwenzakale. Nxa sesikhangelisisa vele kuvame ukuthi isimo somnotho sinyikinyeke ngenxa yokuthi impumela ibe impumela ade vele inganakanelwa, mhlawumbe kade ingakhangelelwanga. Yikho kungaba kuletha ukunyikinyeka kwesimo somnotho ole budget.
Uqhubekela phambili uDlamini ekhuluma ngokumqoka okufanele kulungiswe masinya nguhulumende omutsha.
Okungabe kubalulekile uhulumende omutsha ongenayo osesungule isigaba esitsha, ikubana kuqale kuqhutshekiswa ezinye ihlelo ezasalela endleleni kumnyaka ophelileyo lakuyona lo mnyaka. Sikhangelele njalo ukubana kube lokulwisa nako ukukhwela kwentengo yempahla. Sikhangelele njalo ukubana kube nendlela yokukhuphula isimo somnotho sabantu esingathi impilakahle nje, i-social well-being. Sikhangelele ukubana kubalulekile abantu abaningi ukuthi bathole izizuzo njengoba sikhangelane lo hlelo lwe-National Development Strategy 1 oluthi akula muntu osalele emuva.
Sokulesikhathi eside umnotho wakweZimbabwe ugugudeka ngaphansi kukahulumende webandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabasakhulayo abethuswe yimpumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kweZimbabwe, kube labanye abathi selidumela edlula, ngakho-ke sokuyisikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe lempilo kaZulu. Kubika uTobias Mutsingwa.
Iyamukelwe ngemibono yabasakhulayo etshiyeneyo impumela yokhetho luqhutshwe ngeviki edluleyo, lapho abezek bethe umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF banqobile. USenzeni Maphosa, osakhulayo okubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi baqiliwe kukhetho lolu, kodwa akumelanga abatsha belahle ithemba.
Ngalokho mina isikhuthazo sami ebantwini abasha ngeva kwesimemezelo sokhetho simi ekuqhubekeni kulondoloza ukuthula ukuhlalela eduzane ukuze ma kungaba lothuba lokuthi kubuyelwe kuyovotwa kacha babe khona ukuze bavule umkhandlo ngevoti kukhanye umakhanyisela ukuthi ngempela umkhokheli ubaba uNelson Chamisa nguye umnikazi wesihlalo sobukhokheli bomongameli belizwe leZimbabwe.
Kodwa uGift Machaya okubandla leZANU-PF uthi okokhetho sokwedlule njalo abasha sokumele bedinge indlela zokuthuthukisa impilo yabo.
Angiboni okubi mina. iZANU-PF yawina njalo kukhanya izinto zizabangcono ngoba kunama projects amaningi that were being done by uPresident Mnangagwa. So khathesi usenelisa ukumagqedisa. Njalo abasakhulayo bazatholiswa amathuba amaningi kumayiningi. Endabeni zokulima kanye lezi amabhizimusi. To my fellow youth, ngithi okwama-elections sokuphelile, masebenzeni ngamandla sizithuthukise.
Kulandela isimemezo sempumela yokhetho lukamongameli, ubaba osakhulayo ongathandanga ukuvezwa igama, ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bedinga impilo engcono kwamanye amazwe.
Ukuphumela izwe leZimbabwe kungaba kungcono. Ngoba abantu abasesikhundleni iZANU-PF abantu engayitshintsha vele abantu abazayitshintsha they've proven for the past 43 years ukuthi akukho abantu abayitshintshayo ngoba nxa uhulumende umuntu ongupresident esithi yakhomishina isiborani emadolobheni akutsho lutho kimi khonokho. So mina kimi I think ukuphuma lapha eZimbabwe sezidingele kuyo kungcono kungaba kungcono ngoba i-generation yami mina lapha ngizola khona kubona 91 vele azake sifone into engcono vele we've been suffering since.
Ocubungula indaba zabasakhulayo ekwele South Africa, uMnumzana Bhekimpilo Ncube, ukhala labanye abatsha ngokwenzakala eZimbabwe.
Siyazi sonke ukuthi ilizwe belingamanga kuhle iminyaka yonke le edluleyo. Yikho nje nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho. So utshintsho ongalwenza wena njengomuntu omutsha yikuthi uzifake endaweni lapho kulamathuba khona. Ngeqiniso sibili hayi kunzima sibili angeke sithembele lapho ngela themba khona sizamile sibili ukuthi sibekezile kodwa hayi kunzima sibili.
Wengeze uNcube esithi uyawusekela umbono wokuthi bephume kwele Zimbabwe abasakhulayo.
Inyathela abantu abangalithatha engilibona lengqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabatholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Sengibona ukuthi abantu abaningi abasela ama-options amaningi, so kungcono nje ukuthi baziphumele elizweni bayezama impilo kwezinye indawo.
Akwaziwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzagcotshwa nini. Njengoba amabandla aphikisayo besithi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulethok namhla kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sixoxa labatsha ngempumela yokhetho olukhulu oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Singake hluka lesihlobo sesikhangele ezinye izindaba bezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi kumele iZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjengeSADC, African Union lezinye. Inhlanganiso yeSouthern African Development Community ikhangelwe ukuba izathumela kwele Zimbabwe iqula le-Panel of Elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kusesemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugqitshwa kokhetho. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.